Khathesi siyabona umongameli welizwe ufake ihlobo zakhe labantwana bakhe abafana bayi-4 ku-cabinet. Khathesi kuthiwa kuzafaka omunye ku-reserve bank. So indaba izijeziso zona lezo zingabophi bona labo abantu ma kuthiwa kuyancindezela abantu. Okunye sikubonayo umongameli u-Emmerson Mnangagwa wabuya lapha, usebuye lapha 4 times at the UN, wahlangana labantu abafaka izijeziso khonapha e-Amerika. Umnumzana Joe Biden onguye oyinkokheli America kathesi wake wabonana lo Trump lapha kuma UN meetings. Kanti indaba bengakhulumelani khonapho behle bekulungise. Every year bebuya lapha eAmerica for ama UN meetings, wabuya labantu abayi-78. Kanti umsebenzi wawo wawungewani ma besithi izijeziso lezi ziyabalimaza. Baphonga ukucatsha ngomunwe nje, ngoba siyakwazi ukuthi khonaphana eZimbabwe kulabantu abahamba ngezimota ezisabisayo ezichama $1 million lama-300,000. But ungakhangela ukuthi yibapha abantu abahamba laso ngabantwana obona laba abaku-government yakomnangagwa leZANU-PF.
Ngokubona kwakho siyazi ukuthi lo Chamisa laye useke wathe zesulwe, kodwa ubona ungani kahle kahle nxa zingesulwa izijeziso lezi kungaba lobubelo na elizweni?
Sabona umongameli we-party ye-MDC ubaba uTsvangirai ezama laye ukuthi bazikhiphe izijeziso kwayala ngoba iAmerika i-EU lebilitheni balama investigators aba abuyayo yearly ezokhangela ukuthi ama conditions lama terms ezijeziso zona lezo njenge-human rights arbitration ukubotshwa konjengobaba uSikhala lo ngarivumi labantu be-MRP 9 labantu ababotshwayo 2021 lakathesi abakalokhu benganikwanga i-bail. So izinto ezinjalo le gold mafia le esiyibonileyo kuthiwa ikhipha tours a year ngendaba ze-corruption, sibona lathi ukuthi hayi iZANU-PF lo mongameli wawo u-Emmerson Mnangagwa hayi babekhuluma manga nje ngesijeziso. Ngazi ukuthi uSmith khonaphana kuliwa impi yenkululeko wayefakelwe izijeziso for 15 years, but iZimbabwe yayikwanisa ukunika abantu bonke ukudla in the country, abantu behamba esikolo, abantu besebenza and all these other things. So hayi siphonga ukuthi hayi abantu laba kumele iZANU-PF ilalele lokho kukhulunywayo, cause abasoze baqambele wonke umuntu amanga ngoba kathesi sesile social media. Kudala babe kukwanisa, so yayi i-one option yophonga ukulalela usizwa ama-messages avela kuZANU-PF. Bangaqalisa ukulungisa izinto kurahundi, banikeze izipra amafamayo, balungise izinto labanewe babo khonapho eZimbabwe. I think kuzabahambela kahle ngoba siyakwazi ukuthi lati eZimbabwe khonapha sikhathele ngeZANU yona le ithathela abantu bonke mining rights, bangathola lithium kuthiwa abakhokhelayo babuya bezothatha. Ungathola i-gold claim babuye bezoyithatha. Ungathi uyabaphikisa bakufake ejele or bahle bakucitshele impilo. So khonokho yikho i-sanction or isijeziso eziphambili kwabantu beZimbabwe izidaba ziyenzayo.